lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe phakathi kwesiphathamandla se-IMF umnumzana Wojciech Malizewski lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Umnumzana Wojciech utshele intelezindaba ngemva kwalomhlangano ukuthi uhulumende weZimbabwe kumele ayekele umkhuba wokusebenzisa imali ngendlela engayisiyo.
But then there are also steps that take steps of making sure that there's a new monetary and exchange rate framework is in place, and that this framework promotes the main goal of macroeconomics. And so our discussions were also covering this area.
Uqhubeke sithi umnotho weZimbabwe usebunzimeni kodwa ulakho ukuthuthuka ngenxa yemisebenzi yokulima leyokwemba amatshe aligugu. Uthi njalo imali ethunyelwa yizizalwane zelizwe ezisebenza emazweni angomakhelwana laphetsheya kolwandle ngokunye okulakho ukuncedisa ekuthuthukiseni umnotho. Uncube uthi inkulumo phakathi kukahulumende labe-IMF zihambe kuhle kakhulu njalo bayemukela inkuthazo lamacebo abawatholileyo. Ingcitshi zomnotho zithi loba nje ukukhanya umnotho welizwe udonsa nzima, kubalulekile ukuba uhulumende afunde ukusebenzisa imali ngemfanelo njalo aphungule inani labaphathi ntambo bakhe ukuze alondoloze imali. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Rejoice Ngwenya osebenza nenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Economics othi udubo olukhona ikuthi uZulu kafamthembi uhulumende weZimbabwe.
Lo le ndaba ledwaba le idaba lwemali ukuswelakala kumbe ukusilela kwemali yangaphandle liqiniso ukuthi uhulumende wethu hayi umhulumende wakhona mkhulu kakhulu, abaphathi ntambo baningi kumbe bangamatshumi amabili amahlanu ilizwe elincane kangaka. Umnotho wethu ungulutshwane lokhu kukhulunywa ngama 4-5 billion. So ukuthi liqinise ukuthi nxa befuna ukuthi kungabile inkinga kumbe i-pressure ebakhona kumali yangaphandle kwelizwe ama-US dollars, bayafanele bazame ukuthi uhulumende wabo abe mlutshwane.
Eyinye ingcitshi ecubungula ezomnotho osebenza nenhlanganiso eye-Center for Disability Zimbabwe umnumzana Masimba Kuchera naye ukhala ngokungathembeki kwahulumende ekuphumeni le mthetho engaphathisa ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Kuzaba nzima ukuthi uhulumende awenze ngoba i-economy isihijekwe ngama-cartels labo ababenefita from i-currency distortion, ababenefita from ukungami kuhle kwe-economy. Ungananzelela uzabona ukuthi kune-gazette elaphuma ngeviki edluleyo elikhipha amanye ama-companies ukuthi angalandeli imithetho ye-procurement.
Inhlanganiso ye-IMF ithi umnotho kweleZimbabwe uzancipha ngokuyisilinganiso esedlula kancane okuthathe ekhulwini i-3.4%. Uthuthuke ngokuyisilinganiso sokwedlula kancane okuhlanu lengxenye ekhulwini i-5.3% nyakenye. EleZimbabwe linezikweletu zamabhanga lezinye inhlanganiso efika phose ama-billion angamatshumi amabili 18 billion uma kubalwa lesehluleka ukuhlawulwa esibizwa ngesilungu kuthiwa ngama-arrears. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingqondolozi Ndlovu.